Nxa ulomuzi ungubaba owakhileyo emzini wakho, abantwana bakhangelele ukuthi yonke into eyenzakalayo ubaba uzabadingela okokudla, uzabadingela okokugqoka, uzababhadalela ischool fees, uzabathengela yonke into efanele ukuthi ilungile layo. So kuyafanana ke lelizwe, ilizwe nxa lilalabo abalikhokhelelayo sikhangelele ukuthi yonke into eyenzakala elizweni yiyo abayikhangeleyo ukuthi mayifanele ukuthi ilungiswe. Ungakhangela ke ezomkhono mina khesi eZimbabwe, okuliqiniso esibili eliqinisekileyo yukuthi ke labo abafukusayo ezomkhonomi eZimbabwe kubani ziyabakhulela. Zibakhulela ke abafuni ukuvuma ukuthi ziyabakhulela ukuthi bayenelise ukuthi bancedise labo abenelisa ukuthi khona babancedise. Njalo futhi ke bale ithupho olukhulu lokuthi lapho abehluleka khona badinga ukusola omunye umuntu ukuthi yiye okwenza behluleke. Ikanti-ke hhayi ukwehluleka kutho ukuthi khona ulwazi yakungalwalo. Njalo ekubuseni lapha kwesinye isikhathi lokubusa kwangikhona uyakungakuphiwanga, phela into lezi ziphuma egazini, zisegazini. Ngoba phela ungakhompeya iZimbabwe namanye amazwe, kuyatshengisa ukuthi hhayi eZimbabwe kulokwehluleka okukhulu kakhulu, ngoba thina sisuke kumkhonomi okade kungcono sithatha ilizwe ngesikhathi sika-1980. Sesifike ezingeni lokuthi sesiyilabana asebebalelwa emsileni ngokwehluleka ukuthi siqondise kumbe silungise ezomkhonomi wethu. So ngaleso sizathu ke hayi mina ngesilungu ngathi I put the blame squarely on government, especially the government of the ruling party ZANU-PF.
Uyamuzwa yakhuluma ubaba uBhebhe babagawule. Kuthiwa sokulehlulo kuyinto lokhu, kuthi kulehlule kunjalo lisuke lidinga abathakathi lapho kungela abathakathi khona.
Ye, ngiyamuzwa Sibili Mzulu laphana, ngiyamuzwa uBhebhe uyakhuluma Sibili. Ye, kodwa owami umqondo uthi mina engibonayo ukuthi abathakathi bakhona. Abathakathi bakhona abakhona vele abaloya emini lebusuku. Ngoba ungakhangela ukuthi isabhotheji ekhona kwe-economy inganani, isenziwa ngubani, kuyacaca khonokho. Ungakhangela uma umona lwesiphakathi kwayo, okuningi kwakhona nkomo yisabhotaji kuphela yodwa ekhona egcweleyo eyabantu abayibo bafuna ukuyihlulekisa uhulumende. Khonokhwana ngike ngakukhuluma ngathi umthuli usebenza 24 hours a day ezama ukuvala izikhala zamaceti lamasela atentayo. Manje nxa umthuli kuyavala ngapha, elinye isela libhoboza ngapha njengegundwane. Naye kuyavala ngapha, elinye isela libhoboza ngapha, amasela abhoboza ngapha. Umthuli ngumuntu engalaliyo esebenza ubusuku lemini, kodwa amasela la lamaceti la amfuna ehlulekile. Kodwa amanye akhona kadingi kwehluleka, awona adinga ukudla kuphela, abakhethi ukuthi badlane. Yilabana abantu abangadlale le ngcekeza nje. Even lanxa ungagoqela imali ngothuzi bengayigezisa bayisebenzise, lanxa ungathi kumbe bebuye bethole ikhanda lomntwana belithengisa behamba belithengisa abantu bakhona esilabo lapha eZimbabwe. Angikhulumi ngokoma amabandla ezombuso asezepolitiki, hhayi ngikhuluma nje ngomhlobo wabantu, imikhambi yabantu esesinayo kuleli lizwe ababulala ilizwe labo. Okuyinto zokuthi baleyakhe bona bayalibulala labo ilizwe, because uhlupho esilalo ngabantu amaZimbabwe nje esilawo kade ezamso kugcwele amasela, kugcwele i-corruption, kugcweleni yonke into kuyafanana nje.
Naso baba Bhebhe.
Bakithi ngike ngitshilo ngangikhuluma lapho ukuthi nxa ungubaba ungabona ingcili yakho isehluleka ngiyoyiqondisayo. Yabona-ke kulicala kumbe ngithi akukho emthethweni ukuba nesiyela. Sinamapholisa okufanele ukuthi abophe abantu, sine-anti-corruption okufanele ukuthi bophe abantu. But esikunanzelelayo ukuthi khona okwenza ukuthi abantu babe balutshwana babotshwa i-anti-corruption namapholisa yikuthi abaningi bangikhona abayinvolved i-corruption yale ekhulunywa wabo uGawule yibo kanye abasemqoka ekubuseni kwelizwe. Ofithi ukuthi kungakufanele ukuthi ngababotshwa kababotshwa ngenxa yokuthi yibo ababe besatshwa ngamapholisa kumbe ngabantu be-anti-corruption. So ukuthi kuqonde lapha ungakhohlisi into sithi sona inhlanzi iqala ukubona ikhanda, ingavele ibona ikhanda ihlanzi sonke sibonile. So kusho ukuthi lapho lehlupho lokuthi ekhanda yikho lapho kubone khona. Nxa singazange silungise khona phana phezulu, akulanto esizayenza ngoba imithetho ikhona ebopha abantu, amapholisa akhona, iy'ngadi ezibotshwayo zonke zikhona. Why abantu bengabotshwa nxa kungukuthi bayagama benza okungayisikho? Ngizakubisela nje into eyenzakale maduzane lapha. Lapho ofica khona ukuthi uhulumende uyaphuma namhlanje esithi yena akusela muntu ibhenki okufanele ukuthi kuboneke umuntu imali, ade sebona ukuthi leyo decision ayenzileyo akayenzi, abe sechibilika futhi avukeze ukuthi hhayi selinganinika futhi abantu imali. Ukhanye ngani layo uhulumende avele kayazi into ayenzayo.
Udaba lwenkohlakalo babagawule sesike seza umongameli laye elusola esithi bakhona abantu abakhohlakeleyo kuhulumende. Abanye bathi abantu labo kababotshwa ngoba ngabangane bakho umnangakho.
Babankomo, abantu yazi ilizwe leli yamangalisa ngoba abantu bayafisa ukuthi ngabe umnangagwa uba lipholisa, upresident umnangagwa abe lipholisa, abe yizakhi, abe yikho konke, abe yikhothi. Amasela la nxa ebanjwa engaye ekhothi, ekhothi iyabayekela. Ngibona amanye amasela eVictoria Falls ngaletha unkandlula yena la e-MDC kade ebanjwa beyekelwa abe-CC bona bana wonke kumbe ngaye ezanu P_F amasela akhona kumbe kanti amakhothi afike abayekela. Izakhi yona layo nxa ingasebenzi kufuna thina njengamaZimbabwe sibambane. Bathi ngani abantu bayabambana ngezinye izinto ezithile, indawo engabambani beshole amakhwesi ukuthi athi indaba esekele ukubopha amasela.